Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo ngelanga leKhisimusi mhlazi ku-25 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, bekuphithizela emngceleni weBay Bridge inkulungwane zezivalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu leKhisimusi.
Umumu emngceleni uBayBridge kodwa kunzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akula bantu kodwa ungangena phakathi sifuna ukudlula kunabantu abaningi.
Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe umoya umnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emtshadweni womsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi iKhisimusi emazweni ayilahlonzi njengekhaya.
Umkhathi wakhona awufani lasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola, ekhaya kuhle, izihlahla zihlumile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bekuphithizela emngceleni weBay Bridge izolo inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu leKhisimusi. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rhodes ubesemngceleni lo esithi wamukela abangena elizweni. Lanxa iningi belikhala ngokuma kumnotho welizwe, inani labedlule emngceleni weBay Bridge kunsukwana ezisanda kwedlula belilinengi kakhulu. Abanye kade bekhangelele ukufika ngelanga leKhisimusi baze bafika ekhaya izolo ntambama ngenxa yokuminyana okusemngceleni lo. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rhodes ubikwa ubesemukela abantu ebapha izipho esithi ebafisela leKhisimusi. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Association umnumzana Dennis Juru obesemngceleni lo izolo.
Umumu emngceleni uBayBridge kodwa kunzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akula bantu kodwa ungangena phakathi usufuna ukudlula kunabantu abaningi. Njalo siyabona ukuthi iSouth Africa kulo mnyaka isebenze ngenye indlela. Sikhona la eBayBridge sibona ukuthi abantu sebengena ngasemuva kweborder ku-entrance ebizwayo ngokuthi Manika. So uzothi akula abantu kanti abantu bagcwele ngasemuva kweborder ngale. Siyabona ukuthi kune-confusion la eBayBridge border post ngase South African side. Sibona ukuthi kunabantu abasha ababizwayo ngokuthi i-Border Management Authority BMA. Sibona baza ngemithetho yabo eyingafaniyo ngemithetho esijwayele yona, njalo bayakontrola la ama-officials awajwayele ukusebenzela eBayBridge. So siyabona ukuthi mabezame uku-experiment izinto zabo, yikho okufisela izinto emuva. Njalo siyabona ukuthi la abajwayele ukusebenzela eBayBridge abanawo amandla, abakontrola ngamandla abasha abangawaziyo, abangelayo i-experience yala eBayBridge. EZimbabwe sibona ukuthi ngaseZimbabwe sayibabizi imoto mabefuna ama-trucks kaningi, babiza ama-trucks kuqala ngoba ama-trucks engaba maningi kuba ne-congestion enye eyenzayo ukuthi kuhlangahlangane izinto ezihlangahlangane. So khonapho yakama ukuphosa babiza kancane kancane imoto kancane kancane batsheni laba South Africa ukuthi ungene imoto ezingaki njalo umhlobo bani wemoto mabefuna imoto ezingani bayathe bafonela ba South Africa ukuthi sicela ukuthi nilethe imoto ezingani. Abantu abavakatshayo eZimbabwe yibo abaningi la abaya eSouth Africa siyabona ukuthi abasekho baningi se I'm sure sebeqedile ukudlula ngoba sibone ngesikhathi kubanjwa abantwana abancane isikhathi izikolo zivalwa eZimbabwe yikho kade kula abantu abaningi kade besiya eSouth Africa. So iSouth Africa yona ngokwayo iyenze ngenye indlela njalo okokuthi ama-queues khasaye South Africa kasangeni eSouth Africa ama queues sewe border ebuyela eZimbabwe. So mawufika e border kungayenzeka ukuthi uyo line uthe side ya eZimbabwe phezulu kwe bridge i line ayisaphumele ngaphandle ngaphakathi kwe South Africa border isiya ngabe eZimbabwe.
Umnumzana Dennis Juru ngumkhokheli wenhlanganiso ye International Cross Border Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBytebridge. Lokhe sikudaba lunye siphinde saxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umnumzana Cassius Jesus Manampofu saqala ngumbuza ukuthi baningi na abantu abaziyo abahambe ekhaya.
Ya ngokuzokwami ngathi abantu abaningi bahambile ngoba lama picture ebengiwabona ethunyelwa ngabantu ede besebhoda atshengisa ukuthi hayi abantu baningi abahambile ebhoda bekugcwele kakhulu ukuthi abanye abazokufika bazofika late kusasa or ngolwesibili ikhrismus edlulile vele.
Manje ngokuzwa kwakho abahambayo ngabavakatshayo nje besiyodlala ikhefu lekhrismus kumbe bakhona obazwileyo abathi bona sebehamba okokuthi abasaphenduki?
Hayi abaningi ebesixoxa nje ngendaba zeinyanga ezidluleyo ngabahamba kokuyavakatsha abahamba for Christmas nabangabantu abazophenduka futhi la abantu bathese ukuthi baplan ukuyahlala ekhaya kuthi lapha sekuzima nakhona kodwa ukuthi baye ekhaya babona ngathi kuwesi futhi le ndlala le khona ngoba izolo ngathi alikho lo nyaka so kuzoba nzima kakhulu ukuthi umuntu angacabanga ukuya egazi sitani kuyahlala khona.
Manje njengoba sisizwa abanye bekhala ngendaba zemali ngokubona kwakho abanelise ukuhamba ngabahamba bethwele impahla njengalokho kwenzakalayo kweminye iminyaka kumbe kwakathesi baphonga uhamba belengisa izandla.
Khona kuhlangene nje kodwa ngikengaba seJoburg nje iveke edluleni ngibona omalayethi impahla babezithwala bezisekhaya babebhizi kakhulu kutshengisa ukuthi abantu abahambileyo abaningi bahambe nempahla zabo kodwa abaseleyo la bathumelile nakhona futhi ngaba behlulele kodwa kutshengisa ukuthi hayi impahla zihambile omalayethi abebebhizi through and through bebebhizi kakhulu.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani bonabo abaya ekhaya ngabantu abahamba belesifiso sokuthi bahambe ekhaya ukuyabona izihlobo kumbe kukhona nje okunye okubangela ukuthi basuke ngalesi sikhathi?
Bona ngathi kuvakathi nje ukuyabona izihlobo labangani nje kwakuyisikhathi sokuphumula akakula nje okunye okukhule ngicathi ungabe kuwenze wahamba ngoba kuyabona izihlobo labangani lokuthi baphumule nje isekhaya ngoba lami kunje bemfisa ukuthi ngangisekhaya but ngehlulekile befuna ukuvakatha nje ukuthi ngiphumule ngisekhaya kodwa kwehlule.
Yona imali ye-South Africa irand njengoba isisindo singani siyehla nxa kuqathaniswa le-dollar le-Melika abasukayo khona ngapho e-South Africa besiya eZimbabwe ngokuzwa kwakho bathini ngendaba yemali yona le?
Imali ngale iwile iyawavali njalo njalo nje ngoba ngathi i-black market yasekhaya hayi into eziningi iyazibulala kakhulu so umuntu uma esiya ekhaya nje vele kumele ahambe ethengele into ofana azithenge ekhaya ungahamba nje kule mali okuthi uzofika la wenelise ukuthengela abangane amakhokho la ngobuthenga utshwala mbunza kunawokhanga kodwa okuthi uthi uzofuna ukugida ekhaya ngemali le ayisebenzi total rand ngale ichathaniswa nedola ayisebenzi ngoba into zonke zekhaya vele ivalue yangikhona bayithinta bayise kudola noma yini yabo uyithenga so hayi kulobu nzima ke laphi imali irand ekhaya isasebenzi kahle vele.
Siyabona ukubana iningi likhala ngemsebenzi ukuthi khona itholakali khona ngaphe South Africa. Manje benelise njani ukuhamba abantu khona kuwomile kangaka?
Abantu nje sokwasebenzisiko abantu bayazama khonokho ukuthi uyaceda isikhathi eside lokho ehlanganiswa okuncane mayethe wathola ichance umsebenzi sili kayiteko mayethe wathola ichance nje uyahlanganisa kokho okuncane ahamba ekhaya kodwa unzima sobukhona kakhulu emsebenzi ayisatholakali kasi into zonke nje khala ngathi yazo ilandela ilayini yaseZimbabwe ukuthi into ziyaphela ziwa kancane kancane i-economy yawa umsebenzi yaphela.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jays esemanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa icingweni le Studio 7 ese South Africa. Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emtshadweni womsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Umgabe kabonakali lula emphakathini selokhu wachiwa ngumkakhe ngomnyaka ka-2018. Umgabe wake wathwalisa nzima umongameli Emmerson Mnangagwa ingakabi ngumongameli ngesikhathi umkakhe esabusa. Umgabe uke waphoxana lohulumende ngemva kokuya emthethwandaba esithi kafuni amathambo omkakhe uwangcwatshwa ekhaya lakhe koZwimba ukuthi agejwe ayebekwa kakutsha emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Umgabe ubonakale kumfanekiso kamabonakude echichimba lonkosikazi Auxilia Mnangagwa ukuba khona kwakhe emtshadweni kaChiwenga ochade lo Minio Thabo Baloyi odabuka eFilabusi kuthiye abanye bezibuza ukuthi mpela waxolelana loMnangagwa na kumbe kukhona ukuchaya amanzi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla njalo walwa impi yenkululeko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya izwana kodayithi ngikuthi namu ukuthi ukuthi lana tela kaso party kodwa ngikuthi kwadingo kaChiwenga lentombazana wakhe bechata la ngalokho ke u right sibebe khona khona laphana futhi yithi ukuthi lana lana khulu lana njo lana sikhwili kodwa ukudabula khona ngeke ukuthi ngakhari right pa kona uRight sibili njalo uthanda ukumanyana nabanye kakhani napana nomngani ngidisa ukuthi nobukhokheli bakhe ukuthi kumathuwa ngakho epatini tena kodwa kupemcinjini.
Kodwa bakhona abathi bona uvikela amaplazi abaphiwayo lenye ilungu ayesaba ukuthi engayekela ukukhanya esondelelana labo engayihluthunelwa. Uthini wena ngalokho?
Hayi lokho nje babe kosisa abantu kubona kangiboni engahluthimela any proper really alibana yikho khona lokho ngawubonakala emicimbini yamaphathi kodwa lokho kahluke kwephathi phela lokho umcimbi nje wokujabula ke kosisa nje laye kuthe bekhona njengesakhamuzi ofu sesilethi so laye laphandle phandle weekly by invitation so which futhi bebemxusile la ukuthi kabe khona kangiyezwi hungahunga wasegijima laye esiya kuba khona so uhambe nge-invitation so lokuthisikango kwakhe umuntu ongenasikhwili ngalokho okwenzakalayo kodwa politically kangeni kaseni kupolitics zabo so ukuthi angathathelwa ulutho hale ngayo emakhothi le nakubona ababake emthathela babengaqondani ukuthi bemthathile ngoba naza silolungile lethu i-property kabangeni la iyakwazi ukuthi khona bona ngokwabo bala ama-property ebengwabo.
Kodwa nxa sikhangele khona lokhu kwenzakalayo ungambona na unkosikazi Grace Mugabe engena kupolitics njengalokhu ayesekwenza ngesikhathi umkakhe esa phila simbone sibili laye engena kumbe kuzana uPF ekhethwa
udangena lwana kupolitics kodwa udangena isikhethile iattitude iattitude kuphela lokho esikuthi thina change kuba yikho kukhona kuphela kuthi khona kutshintshe kube lotshintsho kodwa ke kupolitics izangena eyi-opposition asiphindlini ephakathi kwaleli qembu elibusayo kungena ngesibili eyi-opposition either by forming i-political party yakhe party ngobana angena ekhona laphayana uyabeke mningi kuyabe mele so ngibona ngazani hhayi kwezempolompolo le izangena sibili kodwa ngendlela engimbona lokho engilani unkulumo zakhe uzangena eyi-opposition.
Nxa usithi uyangena eyi-opposition uyangena eku-CCC kumbe kwelinye nje ibandla?
Nxa ulandelela manje amabandla avukayo lapha naye njengesizalwane sakhona lapha ulelungelo lokuthi ngendlela ebe nokwakha ikho angabe kuhlomile.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla ohlaziya izombusazwe njalo walwa impi yenkululeko ube khuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge WhatsApp.
Hey, Studio 7, Studio 7, umama lo akhohlisa abantu beZimbabwe. Lo mama okhuluma yithi ukhuluma inyongo lo mama. Sizimtshela amaZimbabwe zikade sihlupheka lephati yake iZANU-PF lo. Yaqeda abantu begugu rawundi. Akula fokola esiphikela ngayo. Lo mama lo angazikhohlisi yathi hey whatever. iZANU-PF yiyo eyenza lokhu. Isebenza namaphoyisa, isebenza namasosha. Ikhohlisa amalungelo ayo. Zimbabwe. So Smith way right. So vote really into wrong with his tatili amabuni lizu. So that is land every door.
So just if you need to know about the level of a second right now, the right step. I have the easy to the Korean advantages and so sometimes we have to do so in the Kumbo in Jangulo to a weird tap from Bansama and Makanda. Now we sit upon a Kanama police are in the series. Why am I police on Connection 35 days? You want this cut must have listened to for this long. We are most a couple of Kumaris in the Utan to buy a Kiris. I want to buy a abantu abayakhizi nje emakhaya abantu abasekugoli eBotswana abaseku-America ngaphinga bayakha ngemali zayo abasuke bachizi ngane zabo zihluphekile zingelabazali ezama ukuyaphanda yizo izimali ezakhe izindlu akula zane yakhele umuntu indlu nafuthi abantu bayakhizi indlu yabanika imali nabantu bezane ukuthi bayakhelani nabantu izindlu ake izame ukusihlonipha bakithi isihloniphe sibili sikuthole nzima emazweni lapho asibizwa ngamagama esingawaziyo ukuthi achaza ukuthini ngakhona lithi ezimbabwe kuright kuright kini leli dlawo into liyasuka
Studio 7 Studio 7 amavuko yazi ngilento eyisimanga nabantu bezana ngabe zoxoxa bethi umnangagwa ilizwe ulithuthukisile ikakhulu emathebeleleni thina abantu basemathebeleleni asebenze eZimbabwe thina mayebona imizi yakhiwa ekobulawayo ebona emakhaya ngapha siyakha siphakamisa imizi aze asekudevelophu umnangagwa siyazenzela abantu bayasebenza phesheya kobo-America kobo-Britain kobo Canada kupiku so abantu bezano bengabozitshela ukuthi bebona siyenza bethi ngumnankagwa o-developer ayikho into yenzayo lomdala ayikho yebo ukukhuluma lokwenza isfori lokwembata isikhava lesesezimbabwe uyakwenza lo so izano mnanazi izano mpela beyiphadi yabanjani nje ibuka izinto ezingavuhlekile bakhangele izinto ezingakhangelekiyo bazenze izinto ezinto kubulala abantu lokuxosha abantu elizweni ya uyenzile kakhulu mnankagwa
Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho vele ngihlale phezu kodaba mina lapho ngizathanda ukukhuluma kakhulu ngabantu bakithi abantu besintwini mangukuthi sibele umuntu wesintwini ulokhu sakholelwa ukuthi abantu basempumalanga kukhona itshintsho abazobuya lalo kusho ukuthi uloyiwe or uyaloya ngemva kweminyaka yonke la abantu belokhu bevusa betshintshana khona ngale bona bodwa lokhu sakholelwa kiwo sikudayi ma singafa kubane futhi umuntu wakhona ngale uzokuswa notshintsho hhayi umuntu wakithi uyaloya sululoya abantu bakithi yeka ngisakhumbula Studio 7 ulethe ziyo ngenye imini umhlaziyo lapho wada abantu bakithi khonapho ekhaya ipolitiki yabo ngeyabo umatholwane yenza njengakontokolosho ukuthi baphonge ulandela nje loba yini yeka sikubo-50 something years kulokho kungabi lotshintsho ngenxa yokuthi abantu baphonge ulandela kuphela okwabo umatholwane abantu bakithi asitshintsheni ukwenza azike nini sitshintshe umhlobo womuntu la kungabusi umhlobo wodwa kuke kubuse omunye umhlobo ake zama ukusekela into zakini ngiyekele ukusekela izinto zasempumalanga danko siyabonga
Studio 7 njani hayi nomobani sitholelo akakhohlwa akazikhohlwa ewazukek and ucabanga ukuthi asiboni ukuthi bona badirectwa iZANU-PF namakhothi ukuthi benze kwenzele ukuthi indaba ma ifike ekhothi vele ithole ukuthi yilokho vele abakutsheliwe ukuthi bakwenze batshelwa yiwo iyo futhi ikhothi akusiyo ukuthi into abazicabangelayo unqobani sitholelo and ufuna nimzondele duze nimtshele ukuthi what your bed phela nje ah la emhlabeni kuncane umhlawu lo mncane la
umsakalo ngimbekile wena into ayilokhu zenza ni PF lay iyayibona ngoba izizwe sokuyiplaza lezano labangani bathi bona bakhipha ama MP ayopostin ngokuthi emthethweni eParliament ba right kukhona lapho ngombuzo nalowo uqala ukuthi bona ba right uma bekhipha ama MP ayopostin eParliament ba right ngokwesibili iliphi ilanga lapho bake bavumela khona abantu bezimbabwe ukuthi bedemonstrate peaceful into abayifunayo phela bafuna ukube besenza abantu ngazimbuzi zabo kuzaphela konke okukwenza ngathi kumbe yilokhu zini izwe lisekusekeni kagogo wakhe nomngwane abangani bakhe kuzaphela sokuseduze ukuthi kuphele wena umsakha wena
xalibonani ntunga senjani basakazi siyabonga umnyaka sokuphelile lisisakazela izindaba sibonga kakhulu lonke kwistudio seven silenza lamehla amhlophe ukusebenza lavele ephutha umnyaka sithintilwe ndeni alibe lempilweni ngisengena kulana umnyaka libe lokho lisisakazela ntunga kulondoda luyana okwangifikela iprogramu ekamthwakazi entshela ngomumo owelizwe lakithi ukuthi limi njani enimele yakithi imi njani njalo lalaba amamhlophe i-Britain eyabuya yenza ngayo imingcebe ngemva kwalokhu isizwe sithethele umbuso bahlanganisa ilizwe amaprogramu akulana ngiyafisa ukuthi engabe uhlale owafaka isikhathi esini kungaba kubi nje kwabanye laba abazonza umthwakazi kodwa umthwakazi ngendlela engiyibona ngayo iyaphisa ikhuluma into ekhona esimele siyisekele sibili nomumo welizwe lakithi ngendlela elimina kusobala sibili ukuthi sidle ingqoqo zomlomo njengathi emathebelendi sawude hhayi imathebelendi ngathi imathebelendi yonke asilaluhle ungakhangele inkomo zisegwanti zisemathebelendi okuthi bekumele ngabe sibe ibhata ekomsemathebelendi siyenza ibhifo emathebelendi kodwa konke lokho kakuko kuliqiniso lokho okukhulunywa ngumthwakazi umthwakazi uyisekele indodalana ngabe sinike inhlelo zona ziyana kawazifaka sonke sizisise kahle
Studio 7 njani nonke abasakazi okhulumayo ngumthembo ngithanda ukuxhuma kumama lo kuthiwa ngumanari lo nyamuzi yakhomenta kuthi ama-opposition afeka ama-adaption awafeka kanjani ama-adaption bezwa ubuhlungu umuntu ongumama okhuluma kanje umuntu ongumama ozeleyo abantu abangumama ngiwazi bengabantu abanozwelo so yena ukuthi ngumama onjani ngumama oselahle ubuntu bakhe ngenxa yezanu p f aza khuluma amazwi abuhlungu angaka abantwana babantu betotshwa bebulawa izanu p f naliyiphatha kuthiwa yisupport hayi kubuhlungu sho nabantu abangumama nxa sebeneengqondo ezintsha neentliziyo ezintsha ilizwe lisei kulunga akusela nto elungayo elizweni ayisekho into elungayo elizweni amazwi akho mama abuhlungu awafanelanga umuntu ongumama
Studio 7 libuka njani ngifuna ukuphendula lo msizo okuthiwa ngumanari wesithi manari ngoba uzwakabi ukuthi awukabi ngugogo ukhulele kuliphi ilizwe yona okuthi ungabonthisani bihluphu ukhulele ngaphi ngoba the esilungane uyamiramira sukusithi izana ayihlukumezi bantu ngoba la usukuzana ukhulele ngaphi ngoba i-adaptile abantu bayafo uyakwazi ukuthi izana iyabulala abantu ngoba usukuzana ususapota sukuzanati akwakwazi izana iyabulala futhi yenza ikhohlakele bantu bezana umncane ngempela esayizini yakho umncane kodwa ngosusapota izanti izana ayenzile ukuthi ayibulali ngoba la ukuzana liyazehlulekela abantu bezana aliyazehlulekele sephambi ukuthi ngangena kuzana sephambi ukukhuluma nento ezingayisizo awusakwazi ukukhuluma iqiniso nazo sowafunda amanga futhi liyazikhohlakele abantu bezana bengikuthembile ngithi uzokhumtela engqondo but ayivele awuyangeke lokuthi uthi bakho bayenzana ba-adaptive abantu besikale adaptwa izani kodwa ba-britain yani ba-adaptive eziyabhida siriyasiswan
Studio 7 ijani yasiphila hayi into ze-unit day hayi ayisize zisiphatha kahle sibonge uzwa phela kuthiwa i-unit day but hayi asijabuli ngayo thina abanye sisegangeni kunje asikwazi ukuthi i-unit yayisitshoni ngajabula lami ukufundwa la mazwi Studio 7 igama ngombuisele ungene ehleleni
Studio 7 injani nonke hayi mina ngithanda ukuthi ngikhume lolo ubaba uMalaki Nkomo ngento azikhulumayo ethi kune-development emathebeleland i-developer ayishiwe emathebeleland iyiphi njengoba esigodini lapho enaphuma khona kogodlwayo le akunamgwaqo iy'moto zihamba nzima kodwa beloku kune-development yini abayidlayo bona kuzanu shouthi bona kuzanu bangeni bafagcwalisa imikhaba yabo hayi sikhathele ngalaba abantu bezanu khathele lokhu behlela bekhuma into zabo ezingaqedakala ezingelangqobo ngemugatsheni yesikoli
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi ikhisimusi yemazweni ayilahlonzi njengekhaya. Ikhisimusi yamazwe aphetsheya ayinanzwa ngabanye njalo lomkhathi uba mubi kakhulu ngalesi sikhathi okubangela ukuthi iningi litshone lizivalele ezindlini ngenxa yamakhaza. Kukanti abanye ngabathi lanxa umumo wezomnotho unganeno emazweni bafisela ukuthi ngabe bayazihambela ekhaya ngalesi sikhathi sekhisimusi. Sixoxe lohlala ngapha kwele Melika unkosazana sikhululekile Emilia Boboza Sibanda.
Hayi thina ngapha emazweni sizidlalela nje siya esontweni silungiselela nje ukuya echurchi nje ayifani lasemakhaya ngenxa yokuthi emazweni abanye abayinanzi njengokuba inanzwa ekhaya lana emazweni ngenxa yokuthi kulabo ama-Muslim lama-Jewish, so abayinanzi ngendlela esinanza ngayo ekhaya ebalikhefu elide kakhulu.
Abanye bathi umkhathi wesikhathi sekhisimusi emazweni uyenza ilanga lakhona lingafani lele khaya, wena ukubona njani?
Ye, kungaba liqiniso lakho khona lokho ukuthi ngoba umkhathi wakhona awufani lasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola ekhaya, kuhle, izihlahla zihlumile, igreen ihlumile ngapha thina sisemakhazeni.
Kodwa abanye ekhaya bathi ikhisimusi abayikholisi njengensukwini ngoba imali iyasilela. Ngapha emazweni njengoba kungani kuyancwebeka kodwa likhala ngokuthi akujabulisi, ungathini wena ngakho?
Hayi, leyo umbuzo onzima kakhulu ngoba thina ngapha akusijabulisi. Singathi ukuthi kufana nalo isinto esithi amajoda awela bangalambisi. Thina ngapha silamajoda silambisa ekhaya, babeyidinga impela ukuthi bajabulele ikhisimusi kodwa bengalakho. Kusho ukuthi yikho ke lokho okuhluphayo. Angazi-ke indaba yemali ilo uhlupho njalo lakhona lokho ukuthi izulu lingafani. Kathesi ngalibona izulu laline isikhathi sisesekhona, ngalezi zikhathi zabokhisimusi abantu bayabese abaningi sekuhlumile, sokulezinto ezinike asebezenzile asebezithola kumahlumela kulo nyaka akufani. So indaba yemali mina ibuhlungu yona, angazi ukuthi ingayenziwa njani.
Ungafisela ikhisimusi yangaphi, emazweni kumbe ekhaya?
Yazi, eyasekhaya ikhisimusi phela, ikhisimusi evuthiweyo. Ma kuthiwa ikhisimusi ekhaya kuyabe kuyikhisimusi evuthiweyo. Emazweni akula khisimusi. Emazweni ngangisho siyazihambela nje enkonzweni lomndeni wami, sifike sehlangana ma sisuka ngale lomndeni wami sibuya endlini sesizocelebrate-a singumndeni sibalutshwana. Kodwa emakhaya kuyatshaya amarediyo, kuyajayiva, izakhamizi ziyahlangana, abantu bayanatha amatshwala, bagida, bayezani. Kodwa-ke ngeshwa-ke nalelo lemali yikho sokubuhlungu khona ukuthi imali abayitholi ngoba besemakhaya. Manje angiyeke ngisho ukuthi mina ma ngingaya ekhaya ngoba ngiyabe ngisuka ngapho, kuyabe kulo mehluko kulo muntu osekhaya. Mina ikhisimusi ngiyifisa isekhaya.
Lo-ke ngunkosazana sikhululekile Emilia Boboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. kumsakazo we Voice of America. Silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Siyabonga Zulukandaba, ngiyathemba libele khefu leKhisimusi elihle. Asidibaneni njalo kusasa ngelanga leBoxing Day. Kodwa ke silazo ezinye indaba ngo 7:30.